Yeah, in case of a good thing, I'm going every 21st of the month, Sivalama demonstration, Sawakala, Ukraine Romia, Ama demonstration, there are two ends of my embassy, South African embassy, Mozambican embassy, Zambian embassy. This time, the Tatarama demonstration, Siala, in New York, Lapozo, Ukala Kona, General Assembly, 67th General Assembly. Siazubana, umgazi uzovela njengenjwayelo umuntu obuya wonke unyaka eNew York. So si-organize ukuthi siye lapho njengamaZimbabweans sesazise ilizwe jikelele, ilizwe lonke jikelele ukuthi umuntu lo akasafunakali eZimbabwe. Njalo ukuba ngupresident kwakhe into eyayisivumelwano se-GPA. And ngokubona kwethu i-GPA yakhona le akasayihloniphi ngoba nakho uyablokha izinto zonke ezifana le-new constitution. Ngakho-ke thina sifuna ukwazisa umhlaba wonke jikelele ukuthi umgabe uthe-illegitimate i-leadership yakhe eZimbabwe okwamanje isi-legitimate ayisekho emthethweni ngoba umthetho wafakwa lapho nge-GPA. Ngakho kumele simele thina njengabantu bezimbabwe siyikhulumele.
Siyabona ukubana ngeminyaka eminye edluleyo kuya kube labanye abatshengiselayo abakhona phi izizalwane zeMelika eziyabe zisekela yena uMongameli Mugabe. Lina libona ungani kuyaphathisa yini khona okutshengiselela ikwenza?
Ye, kuyaphathisa kakhulu ngoba umhlaba iqiniso awulazi. Njengoba usho ukuthi kwakhona abatshengiselayo besupport uMugabe, yikho lapho kumele sikutshintshe, kumele sitshintshe ingqondo zabantu bala ngoba abantu balapha abaningi abakwazi ukwenzakala eZimbabwe. Ngakho balandela bona labo abantu abatshengiselayo besupport uMugabe, bacabanga ukuthi into zonke eZimbabwe zikahle. Kukithi njengamaZimbabweans ukuthi siqondise le ndaba ngokutshengisela lathi sazise umhlaba wonke ukuthi into azilunganga eZimbabwe. Umgabe ubulala abantu, akula democracy, akula freedom. Yikho izinto kumele lathi sizimele, sizikhulumele. Njengoba labo besima bekhulumela uMugabe bemsupporta ngoba bona eyabo impi yobandlululo.